Sifazane behoja bathe besuka lapho baphinde bafola batshengisela ema-ofisini omele wase-South Africa wase-Zimbabwe kwelebhilithane besithi kujwayelekile ukuthi ngesikhathi sokhetha besifazane labantwana bayahlukumezwa ngabasombusazwe njalo badlengulwe yilaba abakhankasayo. Umkhokheli wehoja onguye njalo wayesungulayo unkosazana Deborah Njani uthi inhloso yokutshengisela kwabo namhlanje yikuba sebesungule umkhankaso wokukhuthaza abasombusazwe ukuthi bavikele abesifazane. Lapho-ke sebesukumele bathatha inyathelo lokuzikhulumela izindingeko zabo lokuthi ilungelo labo lilondolozwe hathi ukucindezelwa loba ukuhlukunyezwa ngoba bethethe lelo nyathelo. Omunye njalo wabekhona ukujengisele lokhu unkosazana Madeline Moyo ochisa ukuthi inhlanganiso vele imeleni.
We are from Women of Justice Arise. It's a organization esupporta abantu besifazana who are here in UK who are suffering through rape and all other domestic violence and also back home in Zimbabwe lapho we are from.
Uqhubeke uchasisa ukuthi namhlanje bathengisele befola ngokuthula bezonikeza ugwalo lezikhalazo zabo olwe-petition.
Namhlanje besilethe i-petition e-number 10 sicela ukuthi ama-organization and all the countries ba-intervene eZimbabwe njengoba kuzovota next year 2018 ukuthi besicela ukuthi indaba yodlame iyehlise, abantu bangarethwa, abantu bangahlukunyezwa, ikakhulu abesimame labantwana yibe sibakhalela kakhulu ukuthi babe nayo i-right yokuvotela ever party they want to vote for or if bangafuna ukuvota nakhona futhi kubuye kubo.
Uphinde wachazisa njalo ukuthi abesifazane baseZimbabwe kumele nabo batholise ithuba lokuthi bazikhethele abakufunayo ikakhulu kathesi lapho ilizwe libhekane lokulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo ka-2018 lokudinga amalunga edale lephalamende kanye nomongameli.
Khona lokhu sikhona kusenzakala ebritish ma kuvota abantu abangomama berispektha behlonitshwa, yikho esikukhalelayo ukuthi laseZimbabwe kube njalo, kube le freedom, kungabi le fear. Wonke ama-parties whether i-NDC whether yi-ZANU-PF wonke ama-parties kungabi lokuhlukumezwana kwabantu besifazane abangakwazi ukukhuluma ngoba ngeke beze bakhuluma. Incindezelo ikhona, sindlela phezu kwencindezelo. We have brothers and sisters abazalwa sekuyi-rap esikwaziyo ukuthi ngesikhathi sekuyawunto mama bethu babehanjiswa besiwe nje abobaba barethwe ngamasotha kuzala abantwana. That's why we know what is happening in Zimbabwe and sikhalela ukuthi sicela ukuthi le nto leyo inde.
Sebekhiya becula besethula imibiko emibuthanweni lo wokufola betshengisela abesifazane behoja besekelwa njalo abezinye inhlanganiso ezigoqela-ke i-raw abezimbabwe community association lezinye nje inhlanganiso eziningi-ningi bakwenza konke lokho phansi komkhankaso wabasanda kuwusungula ophansi isihloko esithi My Right to Vote, Not Your Right to Rape, ohlose ukukhuthaza ukumiswa kodlame oluqondiswe kwabesifazane besezimbabwe abaphandi kwelizwe langaphandle kwelizwe. Ngimele isitudio 7 ngise ngilandi ngu-Edward Chisosman.